Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni ye Studio 7 ngomvulo omhla ka 10 Nhlangula 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weleMalawi uthi indizamtshina ebithwe lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Lausthilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Induna ekhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olumele luqale ngenyanga ezayo umtshana Khumalo uthi ngalalwazi lokuthi kuyini okwenzakalayo ngalolu hlelo. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka, okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumende weleMalawi uthi indizamtshina ebithwele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Lausthilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Ugugwalo olulotshwe ngusomlomo wedalela ePhalamende yakweleMalawi umnumzana Colin Zamba lindizamtshina eye obutho isuke esigodlweni selilongwe ekuseni ikhangelelwe ukufika egcekeni leMzuzu International Airport, kodwa kuze kwabantambama ingakafiki njalo ingasabonakali ebulenjini. UZamba uthi ingatsha ezihlenga abawelwe zingozi ziphakathi kokuyidinga lindizamtshina. Kulokufuthelana phakathi kwamongameli Lazarus Chakwera lomsekeli wakhe osenyamalele uChilima. Abalibili laba babumba uhulumende omanyano bavumelana ukuthi uChakwera uzabusa okwehlandla elilodwa, kodwa walela esihlalweni okwadala ukufuthelana lokhu. Oqoqa uhlelo lokukhulumisana ngenjongo yokulungisisa udaba lwegugurawundi njalo eligqetha elikhulu lelizwe unkosikazi Virginia Mabhiza uthi imihlangano yabahlukuluzwa igugurawundi izaqala ngenyanga ezayo. Utshele Studio 7 ukuthi uzaqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna unduna Mtshane Khumalo lomsekeli wakhe unduna Fortune Charumbira kusasa behlela ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani.
All said it's ours is simply to facilitate that they be hearing and to see to it that those that are going to participate in the hearings are also
amalungiselelo wonke aseqhutshiwe. Umsebenzi wethu ngokuqoqa imihlangano le lokubona ukuthi wonke umuntu uthola ithuba lokupha umbono wakhe. Sikhuluma nje ngikhangelele ukuqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna lomsekeli wakhe kusasa ekuseni. Yikho lapho esikhangelele ukukhuluma ngokuthi lungaqala nini lolu hlelo, kodwa sikhangelele ukuthi lusungulwe ngenyanga ezayo.
Unkosikazi Virginia Mabhiza uqoqa uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi njalo eligqwetha elikhulu lelizwe. Ubesecingweni leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxhumana lokhokhela izinduna unduna Mtshane Khumalo othi lanxa beyibo abazakhokhela lolu hlelo abakabi lolwazi lokuthi luzaqhutshwa njani.
Sakubona lathi sokuphuma emaphepheni kodwa asikahlangani ngakho, siyalungiselela nje ukuthi laba abakukhiphayo emaphepheni sihlangane lapho ukwenzela ukuthi kuhlanganiseka kahle. Njengoba ukwazi la ukuthi kwasekusesimeni sokuthi makuya lontshwe kwinto kwakhona kwasekusima, so nxa sekuvuselelwa hhayi besingakahlangani ngakho.
Kodwa nxa likhuluma labantu nje abayibo abahlangana lodubo lwegugurawundi lolu, bona abathini bakhangelele na ukuthi uhlelo lolu lube liqalisa?
hayi phela ncubo ngoza ukuhlangana labantu ngento engakalo nje awe uyafika ufika uthini khona ngani abantu bathi asikakwazi lokhu ukuthi into kumele liyenze. So akunamuntu oseke wahamba ku-ground ebuza ukuthi abantu bathini ngaphandle mhlawumbe beabezombangazwe labo bangakwenza ngesikhathi sabo. But nasivele siqondane lapho asikakwenzi ukuthi sihambe siye ebantwini sizwe ukuthi bona bathini. Sithemba ukuthi singaqeda i-outreach program kuzabe sekuphuma sibe ukuthi bona abantu bafuna ukuthi kwenziweni ngohlupholololo lwabakhona.
Kulezinye njalo indaba ebezibe khona laphana ngesikhathi abanye bekhonona ngokuthi uhlelo lolu alusoze lupholisa amanxeba njengoba abanye babesithi kufanele kulethwe njalo abetheswa umlando. Izinduna ezinye lazo zithini ngalokhu zilungiselele kumbe zilokhu zisakhona na ezinye?
Njengoba ngishilo unzima bakhona yibo lobo ukuthi sina njengezinduna esifuke ukuthi silandelele lolu hlelo singazake sibakhulumele ukuthi bona bafuna ukuthi kube njani. Kuyalindelwa bona ukuthi batsho ukuthi bafuna ukuthi kwenziwe njani. Okokuqala nti kuzaba yikho khona ukuthi batsho ukuthi hhayi thina sibili uhlelo lolu lwasathintana lalo fonxa lathintana lalo lifuna ukuthi kwenziweni batsho futhi ukuthi bona bafuna ukuthi kwenziwe kwenjani. Bese kukhanjiswa-ke ku-president khonalokho ukuthi hhayi abantu bathi bona bafuna kwenziwe lokho nalokho.
Unduna uMtshane Khumalo ngumkhokheli wezinduna obexoxa ecingweni leStudio 7. Icele lebandla leMthwakazi Republic Party selisole uMongameli Emmerson Mnangagwa ngenkulumo ayethulele uMongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin esola amazwe angomakhelwane abalisa eleZambia leMalawi ngesizo omunye wabagcina isihlalo baleli bandla uMnumzana Chilimbo Mudenda exoxa loChris Gande oweStudio 7.
Into yokuqala engithanda ukuthi ngikhulume ngitshela abantu beMathebeleland ngiyokuthi uMnangagwa engakayi eRussia esiyakhuluma kubi ngopresident weZambia esuka lapha ekhaya uqale ngokuthethisa inkosi uLobhengula eselapho kade evula izikole eziyi-17. Sihlezi sikwazi ukuthi abantu bemashonaleli bakhuluma ukuthi inkosi uLobhengula yathengisa ilizwe ngechukela. Wakukhuluma uMnangagwa engakathethisi His Excellency the President of the Republic of Zambia uHH. Into leyi abantu beMathebeleland ndokufuza ukuthi beyinanzelele. Uthethisile ubaba uMnangagwa engakathethisi uZambian president. So uMnangagwa is attacking every sovereign nation in the Southern African region. Ngoba thina eziMathebeleland we are a sovereign nation. Uqalela wakhuluma kubi ngenkosi, inkosi elembali, inkosi elembali yempi yephuphu, impi yegadade, impi eyalala phansi. All those Berkeleys were meant to fight ecolonialism. Yiko esikukhulumayo bantu bakithi ukuthi ukuthethiswa kukaKing loBhengula kuyafanana lokuthethiswa okuyenzwe kumbe ukuthengiswa okuyenzwe upresident weRepublic of Zambia uHichilema Hakainde ubaba ulokuzeni uMnangagwa. Sehamba kathesi sesiyabambe elinye ilizwe sesithi uHH upresident weZambia sethengise ilizwe ekuma-Americans. Ule power yiphi uMnangagwa ukuyalelwa upresident weZambia ukwenza ama-bilateral relations ngelinye ilizwe? Who's top sim ukuthi engakhulumi leRussia? That's the bone of contestation. So thina njengabantu beMathebeleland libe kwazi ukuthi abantu beZambia belembali labantu beMathebeleland ngendaba ye-liberation struggle yithi esakhululisizwe through iZebra.
Lona uhambo lwakhe uMnangagwa kweleRussia kunye laseSouth Korea lilubone njani? Luthi hambo elingathi lina luyaphathisa na isizwe?
Akula nto isibenefitayo kini. Into ayihambelayo yokuthengisa ama-resources enu. Into ayihambeleyo yokuyopreacha ibizo lokugijimisa i-corruption yabo Whitney Otivayo. U-Whitney Otivayo by popular a criminal convict at West. Watathi imali yeGwanda wayidla. IGwanda kathesi ayela uGates.
Umnumzana Chilumbo Mudenda ngomunye wabagcina isihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhahile elizweni. IWorld Food Program ithi izasebenza ngokuphuthuma lezinye inhlanganiso ukudingela abalambayo ukudla bona ababikwa besedlula izigidi eziyisitshiya ngalombili 8 million. Ngakwelinye icele iParliamente ihlaziya ukugantshelwa komthetho we-Private Voluntary Organization Amendment Bill okungaphoqa ezinye inhlanganiso ezizimele ukuthi zingasebenzi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungulayo ezokulima njalo owayengumeya wedolobho leGwanda.
Njengoba bevele bengazange bavune lutho, izulu kalinanga, kambe kwakwaba ngaphi nini lapho abantu abaswela khona ngitsho amanzi ngoMarch, April. Angithi lapho izifula lamadamu kabe kusagcwele. Khathesi sokomile, sokuthile konke lezi bholane lezikotsho. Lapha akade bezama ukuthelela khona ezingadini bathole okuncane, lakho sokuthile. Nxa kuthiwa okukhulu kulamkhosi kutshiwo khona lokhu.
Inhlanganiso ye-WFP ithi ngolwesithathu izakwabela abaswelayo imali eChinoyi. Kambe lokhu kuyaphathisa yini?
Bangaki abantu abangeneliswa yi-WFP khona eChinoyi lapho? Abantu abakufuna kakhulu yikudla ngokwakho, ngoba leyo mali izathengani ngaphi? Ingabe kungaphi? Abantu bakhangelele ukuthi leyo mali kayithathwe iqoqwe ihlanganiswe iyethengela abantu ukudla, abantu babehamba besiya kuthola lokhu kudla kulokuthi banike abantu okuyimadlana khona kwabazabanika khona.
Impumela yokuhlaziywa komthetho we-PVO Amendment Bill ingaphathisa kakhulu yini kulolu daba?
Kwakuvele kungaqondanga ngombono wami ukuthi uhulumende asukelane lazinhlanganiso lezi ezinceda abantu ngesikhathi esinje. Kukhathesi abantu bevele besila abo-World Vision, o-Christian Care, kuningi nje izinhlanganiso kade kunceda abantu. Uhulumende abe sevusa umhlonga axabane lakho ezikhangelele yena engakhangelelanga abantu. Phela singakhohlwa ukuthi kakho umuntu kuhulumende ophila ngokudla kokukhangezwa yilezi nhlanganiso ezizimeleyo. Kanti vele inhlanganiso lezi ezizimeleyo zezibe khona kuyini? Andikho ukwehluleka kukahulumende. Kumele ingabe uyazibonga kulokuthi azichaphaze. Nxa i-amendment ingaphuma isithi inhlanganiso lezo kazibe le ndlela yokusebenza ebalulekileyo njengoba bezisebenza, engxenye abantu bangasiza, zivala ubunqunu bakhe bukahulumende bokwehluleka ukukhangela abantu bakhe. Nxa i-amendment ibuya kayikhuphe khonoko kukahulumende okwenza ukuthi zisebenze nzima, kakwenziwe kube lula.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungulezwa kulima njalo owayengumeya wedolobho leGwanda obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7. Ixuku labantu lithengisele esigodlweni senhlanganiso yabantu abaya emacansini beyibulili bunye e-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe eHarare izolo besithi abantu laba kumele basuswe elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Abakade betshengisela laba bebesithi imisebenzi yenhlanganiso ye-Gays iphambana lomthetho wokudalwa kwabantu. Bebephethe amabhakane alembhalo esola abantu laba egoqela ethi phansi labantu abalobubili bunye. Asibafuni eZimbabwe. Basole kakhulu abantu abathandana bebulili bunye, befunga besithi bazatshela uhulumende avale amahofisi enhlanganiso le. Amalunga enhlanganiso ye-Gays athi afice amahofisi ayo elotshwe amabala okuba achiyane lemsebenzi yawo yokukhuthaza ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Omunye osekela ukutshengisela lokhu umnumzana Zakithi Chuma uthi kavumelani lezenzo zabantu laba.
So okwabhuti lobhuti akuzange kwabakhona since kudala okhokho bethu babekwala. Lokhu vele sithi kuyazila, siyala phansi phansi ngalaba abafuna ukusitshintshisa imicabango yethu, befuna sivume ukuthi izitabane zibe khona. Ngithi hayi, mina ngime njengami thina, ngithi hayi, it's a non-starter. Siyala lokhu izitabane no lapha eZimbabwe elizweni lakithi asifuni izitabane.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Simbarashe Maringosi ongumfundisi othi eleZimbabwe akumelanga lamukele okwenziwa ngabantu laba.
But ngenxa yokuthi izinto ziyaguquka, but asingeke sikuvumele ukuthi kwenzakale, because kuzanjani kuzahlukumeza abantwana abancane. Kuyaba yimfundiso ebantwaneni, then which means ukuthi that will of God yokuthi abantu zalanani landane is being cancelled, akusela nto eqhubekayo. And esintwini sethu siyabe sithukiwe kakhulu ngabakhokho bethu.
Kodwa okhokhela inhlanganiso ye-Gauls umnumzana Chester Samba uthi okufunwa ngabantu abatshengiseleyo laba ukuphazamisa ilungelo labo.
So we're saying that we encourage people to protest. I think it's good that they are able to express themselves.
Sikhuthaza abantu ukutshengisela, kodwa sithi bengasebenzisi udlakela kwenza lokhu. Siyafuna ukuba siqoxe loba singavumelani. Asifuni abantu abaphambana lamalungelo abanye besenza okwamalungelo abo.
Umnumzana Samba usolwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mlungisi Nkomo othi kabasoze bagoqe izandla kusiba lomonakalo wokuvumela imikhuba athi ngiyakwamanye amazwe. Ukutshengisela lokhu ukuza ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lokholo awe-United Methodist Church kwele Zimbabwe etshengisele ngenyanga edluleyo esola ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Uhulumende weZimbabwe ubikwa engasekeli ukuthandana kwabantu laba, njalo isisekelo sombuso selizwe kasicaci ngalolu daba, kodwa asivumeli ukuchathiswa kwabo emacaweni loba emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga waloba incwadi esola ukuphiwa koncedo lokufunda kwabantu abalobulili bunye, esithi kumele bayekele izenzo zabo ezimbi. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zathi lokhu yikwephula amalungelo abantu laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezempilakahle namuhla intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku uhlolisisa umkhuhlane wesilumo othiwa yi-endometriosis olakho ukwenza ukuthi owesifazana aswele inzalo.
Abezempilakahle babika uba oyedwa phakathi kwabesifazane abalitshumi uhlaselwa yisilumo nyanga zonke. Lomkhuhlane ubonakala nxa wesifazana esiye esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini. Ubuhlungu ubuzwa laseqolo esizwa ephela amandla njalo engani ufuna ukukhipha. Phakathi kwabesifazane abane abangelanzalo, oyedwa kulabo abalomkhuhlane lo kungenxa yesilumo. Udokotela Solwayo Ngwenya, osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo, uchasisa ngokujulileyo ngomkhuhlane wesilumo.
I-endometriosis le kumbe isilumo umkhuhlane oyenza omama beze ubuhlungu kakhulu nxa besiya enyangeni. Isilumo lesi umuntu uyabezelwe laso, khanya kuyabe kungahambanga kuhle ekwenzakaleni isibeletho sakhe, ngokuthi nxa inyanga yonke ewophe ewophele phakathi kwesisu, yikho kwenza kube buhlungu kakhulu, kuyenza ukuthi kube sezithweni eseceleni njengesinye kumbe amathumbu, umuntu azi ubuhlungu ngoba igazi labe lisehluleka ukuthi liphume.
Ungwenya uthi isilumo siyelapheka.
iyelatshwa ngokuthi uyaphiwa amaphilisi ama-painkiller, kodwa nxa kusehlula njalo azagcina ephiwa amanye ama-injection a-specialized, kodwa nxa kusehlula njalo umuntu angayenziwa i-operation yokuthi i-endometriosis leyo iyetshiswa. Kodwa inzima ngoba kwesi sikhathi iyabe igcwele esiswini, inamathele emathunjini kumbe inamathelane esinyeni. Yikho siyaxwayisa abantombazana labomama badinge uncedo ukuthi bangancediswa njani ngodokotela.
Umongi osebenza koBulawayo umnumzana Daniel Mvundla uthi ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, ngakho-ke nxa umuntu esizwa ubuhlungu kufanele athole usizo kwabezempilakahle.
I-endometriosis singathi kulapho inyama zesibeletho zisemathunjini kwesifazane. Umkhuhlane lo uqala ukuvela nxa intombi isithombile isiqala ukuya esikhathini. Kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo ungahlasela amankazana onke emulini inye. Ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, akumelanga abesifazane bakuthathe njengenjayelo ukuba lesilumo. Isilumo singesinye sezizathu sokuswela inzalo. Siyaqonqosela ukuthi abantu badinge usizo kusasemasinyane.
Unkosikazi Thobekile Khumalo, owahlola watholakala elesilumo, ukhuluma ngomkhuhlane lo.
Ukukhula kimi kwakuya lobuhlungu obukhulu kakhulu. Bekusithi amalanga ami ukungena esikhathini angasondela ngisengibe le-stress, ngoba ubuhlungu bakhona budlulisile. Khona bengisithi ngingaqala ukungena ngisesikolo, so ngihle ngitshayise. Bekubuhlungu ukuba wonke umuntu eklasini yabe sekwazi ukuthi sengisesikhathini. Izinto lezi ezesibeletho khanya zilama-complications amaningi, ukuthi abantu sabe singazi, sabe singafundiswanga kabanzi ngalokhu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbangela yomkhuhlane wesilumo ayaziwa, ngokunjalo indlela zokuvikela zingekho. Kodwa okumqoka yikuba izibonakaliso zalomkhuhlane zona ziyelapheka. Inyanga kaMbimbitho minyaka yonke isikhathi sokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane, kodwa lokhu kusasilela ngoba inengi licetshiswa ukuba ubuhlungu bokuya esikhathini buyingxenye yomuntu wesifazane. Okunye okwenza kube nzima ukuba uzulu athole usizo esibhedlela yikuba indaba eziphathelane lokuthomba azandanga ukuxoxwa ngazo emakhaya, okwenza umntwana oyintombazane afele ngaphakathi engatsho ukuba uzwa ubuhlungu nxa esiya esikhathini. Ugogo uLina Chuma uthi bekhula kwakungaxoxwa ngokuthomba, njalo isilumo sasibukeka njengomkhuhlane ongadingi ukwelatshwa esibhedlela.
Sikhula lathi sakufica kuthiwa kuyazila ukuxoxwa ngokukhula lokhu basesikhathini. Kulesilumo esiduna kulesi sikhathi esivala inzalo ngesiduna kwakuyelatshwa ngesintu, kodwa khathesi kuyazila ukuthi ngabe ngixoxa lapha abasukulu ngibatshela sengenihunkwesilumo. Vele isilumo saye singayelatshwa esibhedlela, kubukheka nje ingathi ngomkhuhlane nje ongamelanga uye esibhedlela.
Kodwa abezempilakahle sebekhuthaze ukuba nxa owesifazane engatshengisela izibonakaliso ezigoqela ubuhlungu bokungena esikhathini, obeqolo lokuya emacansini kungaqiniselwa, kodwa kudingwe usizo ezibhedlela ngokutshetsha. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
KwezeMelika, ucwaningo olwethu lwezinhlanganiso ezithiyeneyo lutshengisa ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka etshengisa ukuthi ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Trump watholakale lamacala wokungethembeki emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulayo zombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, i-election le esiyibonayo ebuyayo kungathiwa asikwazi ukuthi ozaba enqoba omunye ngubani, ngoba sibona kathesi umnumzana Donald Trump leading in Nevada by 5 points. Yiyo engathiwa i-swing state. So ukuthi anqobe kumele athathe 3 of the 7 swing states ukuthi anqobe umnumzana Biden. So okwakathesi hayi, kungathiwa anything can happen, ngoba siyakwazi ukuthi ama elections alapha they are very unpredictable and abantu abanengi bakhomba ukuthi the cost of living and inflation under Biden has not been good. So yeah, kungabonakala ngathiwa uNumzana Donald Trump engena eWhite House okwesibili.
Khona ukutholakala uNumzana Donald Trump elecala kuke kwabangela na ukuthi usekelo lwakhe lwehle kancane.
Amacala akhe lawa okwakathesi masibona ama-polls or ucwaningo ukhanya ngathiwa abantu abaningi they have not really paid attention ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi melela ama-democratic le-republican conventions after that abantu bayasebe serious ngoba okwakathesi siyakwazi ukuthi isikolo ngathiwa sezivaliwe and abantu bayenza different things so okwe-election Keto is not a priority. But I guess is kangela ngabo July, August, September. Konapo, giyabe sokukhomba ukuthi hayi umuntu ongantwa uzangena kuyabe sokumanjani. So kwakathesi hayi ambona amacala wona lawa ngantwa ayamphambanisa. Ngoba singakhangela i-national poll ikhuluma ngokuthi uMnumzana Biden is leading by 1 percentage point. So that is nothing ma kuli a tight race enjana. So hayi asazi ukuthi uzozala nkomoni okwakathesi.
UMnumzana Tim Muringayi ucubungula ezombusazwe. Okwakhathesi sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Elivuka njani ma-Studio 7 abasakazi abahle basinika indaba ethi qakathekileyo. Ye, uChamisa uyasulwa kodwa singamsolini uChamisa. UChamisa ngokustepa down from i-politics useve iy'mpilo zabantu. Abantu ade bebulawa izalo bebulawa kanti esilithi kube ngawe uyayenza iphathi khona abababe sephathini baqalisa ukujinejwa bebulawa lawa izalo. So kaqala ami sibila sikhohlwe nge-politics sizabona labo badala labavela impilo yabo siphetha.
Into engizibuza yona ukuthi kathi kibo khona lapho ababuya khona akula bantu abahluphekayo na abantu abahluphekayo bakobulawayo abantu abahluphekayo abangapha kwamthwakazi bazovule amasonto abo abahambe kubevula amasonto akuvote asiwazi that is la wethu amasonto bona bangabantu banothi mabefika endaweni bafuna ukuvula wabo amabandla wayi bengathi bona bangabokufika la kumele bejoyine la bejoyina wethu amasonto hayi ukuthi thina asiyazi isonto esonto egayi bahambe bekwenza kibo lebesisukela
salibonani ku-Studio 7 linjani ku-Studio 7 likhuluma lo nkomo la kanti mina ngicela ukubuza abantu be-Studio 7 nxa lidinga ukuthi likhulume lomunye umuntu ongabe ekhuluma emele i-ZANU-PF akekho omunye umuntu elingakhuluma laye ngaphandle kwalo kuthiwa ngu-Joseph Chu ngoba lo kuthiwa ngu-Joseph Chu mina angikwazi ukuthi ngumuntu o-right or ngumuntu oyesaba ukukhuluma iqiniso kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso siyakubulala kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso uyakufa hayi kambi ngaba umuntu ongakhuluma into engazwisiseka kuhle ngoba lo Joseph Juma lo no ugcwele iganga nje ugcwele iganga ugcwele ihlathi sehlathini nje kakwazi ukuthi ungathi ungayikhuluma vele ngokuthi mbele idingeni mbele ugrade 7 nje ofunde chitungwiza umbeseke nje ongakhuluma ngento zezana ugrade 7 nxa engakhuluma ngcono kulalo uJoseph Juma.
Yes, Studio 7 mbingelele basazi bami buye nabalandeli uThimba noFocus Wela ngiyamuza uMnangagosi chasi ukuyaziqhenya ngomfundo esemoyeni uyakholisa udla imali yelizwe labalandeli bakhe labo chuma lezisekelo zakhe lezi zehlobo zakhe lezi zokuphalamenti osifakileyo esikhundleni uyaziqhenya ngempela kuyakholisa hayi azanginami.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kwinombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwethu olwe-Live Talk lapho esikhuluma khona ngobudlelwano obukhona phakathi kwelizwe leZimbabwe kanye lele-Russia lapho akade kulo mongameli uMnumzana Mnangagwa evakatshele kulele lizwe waqhuba umhlangano loMnumzana Putin. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube lisayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.